Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 18 kuLwezi 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo kamantshi namuhla yehluleke ukuhluza isicelo sesiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yebheyili ngoba amandla kagetsi ebengekho. Uzulu weZimbabwe uthukuthele phezu kwesehlakalo sokudlwengulwa komntwana oleminyaka eyisishiyangalombili 8 osezithwele njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Abanye ababambana lebutho esitaladeni ngosuku lwanamuhla ngo-2017 bejabulela ukugenqulwa kukaMgabe embusweni bathi sebezisola kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthetho wandaba kamantshi eHarare namuhla wehluleke ukuhluza isicelo sommeli wezengeza West yedale lephalamende olilunga lebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ngoba amagetsi ebengekho. Usikhala ukweze isicelo lesi kakutsha kulandela ukukhululwa kwamanye amalunga e-TRIPC ayebotshwe lawo alitshumi lanhlanu kunyanga kanhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Abanye ababebotshiwe laba abagoqela umeli weChitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole yena okhululwe ngebheyili kumaviki amabili edluleyo kuthi abanye abalitshumi lane bakhululwe ngeviki ephelileyo. Umthethwandaba uhlalile wahluza isicelo sokuthi uSikhala layakhululwe namuhla kodwa abatshutshisi bathe udaba lolu belungeke luqhubeke ngoba kungekho amagetsi awukuthi balayithe imitshina yabo yokuthapha konke obekwenzakala emthethwandaba. Umantshi uvumelane labatshutshisi kodwa amaqwetha kaSikhala ebekuphikisa lokhu. Umantshi uthe udaba lolu soluzahluzwa ngokugcweleyo ngomvulo. Umnumzana Sikhala usedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe ejele leChikurubhi Maximum Prison. Namuhla lusuku lapho abantu abanengi abangena khona esitaladeni betshengisela emadolobheni amakhulu afana leHarare lakoBulawayo besekela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe libutho eminyakeni emihlanu edluleyo ngo-2017. Abanye baqabula amasotsha bewabonga ngazo zonke indlela kodwa abanengi sebezisola besithi owathatha isikhundla sikaMgabe umongameli Emmerson Mnangagwa ubusa kubi ukwedlula yena uMgabe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasotsha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF bathembisa abantu izulu lomhlaba impilo isinzima okumangalisayo nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo.
Emasoni Mnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impilakahle yethu lokhu isehla ngelanga. Wonke amayouthi azisela msebenzi akusela kudla so ukudubeka kuphela yikho libona sokugcwele ama drug addicts abantu abasebenzi enzo kwedakamizwa ngoba kusela msebenzi eminingi nxa ya ID umgabe ubengcono imbona saphambanisa ukukhipha umuntu wayemuhle
amazwi kamaphosa agcizelwe ngunkosikazi Audrey Maseko naye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu
halo mkhokheli okhona kathesi umnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula tshenje ayenzileyo instead yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo i-100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe in the sense yokuthi wahle wenza kwaba wesi ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akulanto eguqulekileyo ngesikhathi kulo mgabe kungcono ubekathi khona ithukela kayiyehle into okuthiwa yi-price control kayisekho kathesi lo lalo usithengisela ngentengo yakhe ayifunayo
umthekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla babesasa yi-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwamgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kazulu kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja
abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka yikho ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya omgabe lo Mnangagwa ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kamgabe for almost over 40 to 50 years ngalokho mbona ngani umntwana wafundiswa ngumgabe yikho ke sehlanganisa lokhu wakufundayo lokwakhe isikhathi esiningi uba yingcitshi ukwedlula utitsha wakhe ngokunanzelela amalungelo abantu lama-human rights ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo
kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mdudza uthi labo abathi umgabe wayebusa ngcono kulo Mnangagwa bayaphosisa
thina kwebandla le-ZANU-PF umongameli wethu ucomrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile khathesi isikhathi sokubumba isikhathi sokubambana and isikhathi sentuthuko uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo amazwi kamongameli wethu president Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe asibambaneni njengamajuba siyakhe ilizwe lethu siye phambili
ukutshengisela okwenzakala ngosuku lwanamhlanje ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye esehlala ehanqwe ngamasosha uMnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayebalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula wathatha umbuso ekuphendukeni kwakhe uMnangagwa njalo wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto abanye abathi azikafezeki ngimele isitudio 7 iseharare ngumlondolozi Ndlovu
uZulu uthukuthele phezu kokudlwengulwa komntwana weBindura oleminyaka yokuzalwa eyisishiyangalombili 8 wazithwala njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Amapolisa athi abophe abasolwa ababili phezu kwaleli hlazo. Umbiko lo uza ngesikhathi inengi lilokhe likhuza umhlola phezu kwesehlakalo somntwana oleminyaka efanayo owadlwengulwayo laye obelethe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kulomunye njalo ntombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa 17 obhubhe ngemva kokubeletha amawele kobulawayo kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza, uNkosazana Magodo Ngamahlangu.
Udaba lokudlengula abantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu esikubonayo, esikubona kulutshana kakhulu. Kungani nditsho njalo? Ngoba thina njengenhlangano seyehova senelisile ukuthi khona siyenze iquestionnaire adibuza ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown eyiphathe kanjani. Abantwana bathe bahlangana lokuhlukunyezwa kwamacansini kakhulu ngesikhathi elockdown ezimbini, kuhlobo nakumakhelwane nakumastudy groups laba abasada khona bevota, kuba la bantu abadala ababa-offa izindlu besethi ngabadlengulawo mastudy groups nalawo. So esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo esilengileyo njengehoze lisengisa ukuthi khona abantwana bayahlukunyezwa kakhulukazi ngokwamacansini. Ngoba isikhathi esiningi abantu baqeda isikhathi ngenxa yohlupho ongamkhihlo kwezomnotho, abazali bayasabalala bayedinga ukudla, bayedinga iy'ndlela zokusiphisa ngesikhathi abantwana basala ebota. Kwesiyalo dubo lamanzi, udubo lamanzi ekukhangela ukuthi abantwana abangamantombazane bayahlukunyezwa kakhulu ecansini khona pho nxa befuna ukuthethela ama-favors okuthola amanzi. Into ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisemtingi ukuthi khona sebehlala bebodwa emakhaya, abazali bahamba bayeyekeka baye ngathi ngathi zama ukudinga imali. So abantwa bethu bakhesi basengozini, baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukumeza kwamacansini.
Abadlwenguli, ngokwazi kwenu Mahlangu kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza, abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje?
Abadlwenguli kakhulukazi abapho singathi ngocwaningo salenza lakhe athole ukuthi khona about 65% abantwana babesibadlengulwa ngkhaya ngabantu abahlobane nabo. Then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakha khona amanzi abathunywa khona ezitolo besiyalanyela empuphu kumbe ngaphi ngaphi, lokho kule okuhlangana khona umphakathi kwauhlangana khona lokudlwengula lokho. Then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapho esigabeni nje kuyathi uyatholakala, but iningi langikhona into enzakala ngekhaya ngokomama bayafika bakakhulukazi-ke behambe lisiyadinga ukuthi bayathengisa bazeutheni bayeni kwenzekale lokho lalokho. Lokunye futhi esalinanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuleyo mfa ngekhaya kuthi badlengulwa khona sikhangele umuntu esikhala kusela mntu ekhangele ukuthi awuta lento kube leyo mfa. Sezithiwa mina sengithwala ikhona something ngihamba sezithiwa abantwana bebodwa ithuba lokudlengula khona lokho.
Unkosazana Makotonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana, i-Women of Zimbabwe Arise, woza. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lona oluhlezi luchothozwa ngabanye besithi alwethuli amanani aqondileyo ngezomnotho lokunye okuchiyeneyo okuphathelane lenhlelo zikahulumende luthi solusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthapha ulwazi okuza kwenza luqhube kuhle umsebenzi.
Umqondisi wezimstati unkosikazi Farah Ndlovu wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-African Statistics Day oqhutshelwe kobulawayo. Izimstati ihlezi isolwa ngabaningi abathi amanani awethulayo afana lawe-census kumbe ukubalwa kwabantu kanye lawokuwa komnotho i-inflation kavezi iqiniso, ngoba lolu gatsha luphoqwa nguhulumende ukukhuluma lokho akufunayo. Abaningi bayisole kakhulu phezu kwempumela ye-census eqhutshwe lonyaka eveze ukuthi izigaba zemandebeleni zilabantu abalutshwana kakhulu. Kodwa uMandlovu uthi ugatsha lwakhe lusebenza lenhlanganiso zamazwe omhlaba ekuqhubeni umsebenzi wabo, ngakho uthe abazibumbeli impumela yemisebenzi yabo.
Okay, so thina njengeZimstat siya advancer or we are modernizing our operations. Sesiqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthi senze imisebenzi yethu yensuku ngensuku. Thina imisebenzi yethu kaninginengi iwuhamba ezindlini sisenza ama-surveys, sibuza imibuzo mayelana ngezinto ezithile. So ukuthi sikholekthe idatha yoneyo sesiqalile ukusebenzisa i-technology yakulezi nsuku kumbe imtshina yakulezi nsuku.
Ekhuluma emkhosini ofanayo emabhalane wedolobho lakobulawayo, umnumzana Paul Nyoni uthe ilanga le-African Statistics Day liqakathekile ngoba isizwe esingelalwazi ngokuhleleka kwaso silahlekile.
Umsebenzi wayo yikumeji i-economy yeZimbabwe, yikumeji abantu bakaseZimbabwe. Kusasa asoze zivuke sithina kula sikolo ngoba siyakwazi. Basitshelile vele ukuthi omama bangakhi, balabantwana on average abangakhi, siza kuba labantwana abangakhi next year. So thina sizayenza ama-plans in anticipation of i-growth leyo. Singela information leyo kusho ukuthi even izikolo ziyashort, izibhedlela zizashort. So you can tell me that this is a very important exercise. Eyenzwa iZimstars, eyenzwa iAfrika yonke jikelele. Sibekwazi ukuthi vele sibangaki thina ama-Africans. Xa ulungisa something, kusho ukuthi wena you can project uzathengisa okungakanani. Kuthiwa i-marketing. I-marketing you need to know ukuthi kula bantu abangaki.
Unkosazana Britta Sibanda ofunda eMpophoma High School uthi ilanga le-African Statistics liqakathekile ngoba ufunde okuningi okuzamnceda ekufundeni ngezamanani. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena obemele abekhona emkhosini lo uthumele umbiko obalwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende. Kumbiko lo uncube uthe ukuqoqwa kwamanani ngemfanelo kuqakathekile kunhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Ilanga le-African Statistics Day linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi Strengthening Data Systems by Modernizing the Production and Use of Agricultural Statistics, Informing Policies with a View to Improving Resilience in Agriculture, Nutrition and Food Security in Africa. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ele-Uganda ngeviki ezayo lizathola amajekiseni okuvikela umkhakha womkhuhlane we-Ebola oqale ukubonakala kwele-Sudan. Amapholisa kwele-South Africa athi asebophe isigebengu sakwele-Israel ebesidingwa yilelo lizwe phezu kwamacala aso. Live Talk lamhlanje sixoxa ngezehlakalo zokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukuvela kokuzithwala kwabanye babo ababili abaleminyaka isishiyangalombili kuphela 8. Imbongi elodumo njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association umnumzana Albert Nyathi uthi abantu abaningi kabasahloniphi umsebenzi wabaculi ngoba bengafuni ukuthenga umculo kodwa bethakazelela ukuphana amadlalade ebulenjini be-internet. Uthi ngalokhu abaculi balahlekelwa yinzuzo. Nangu exoxa logena kumete weStudio 7.
Ngakuhambe kuhle mhlawumbe ufunule kodwa lenyaka ngakuhambe kuhle ngomnyaka ozayo singare kuyangukuthi ama-resources atholakala na ngoba kathesi show ukurekhoda sokungurekhoda abantu kathiningi badlale ngayo babatuselane bahlukenane hayi 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 ngakho-ke kumele kube nama-resources abantu kade bakhala bekhala ngokuthi umazimba hayi ngakhuluma laye ngazingamnengalamali mami hayi sinenza something manje-ke sizakubona ngomnyaka hayi senzela vele kungumajini umalimazi zabo ngibesela amazwi amabili amahlanu ngoba abantu kade bakhalele umajini kodwa usuphoye ukuthi impela abantu kumele sengela singachubela abantu kade mbona abantu bekongukuthi sefikile sabe benika ichukela kumbe bebeyesibayeni benika inkomo uyambone bezisenga inkomo kumbe besenga ichukela ngoba amahlamvu ngakho-ke ikhuthaza abantu kakhulu njengo-chairman we-Zimbabwe Music Rights Association indinyoka ukuthi hayi le ikuthiwa i-intellectual property ipropathy yomunye umuntu kumele uyithenge.
Kulezi nsuku sokulezinye indlela labo abanye abanjengani abanye abahlabelayo asebelendlela sokuthi bathengise umsebenzi wabo.
Hayi zona zokhona kodwa ke ngibona ngani bekungaba ngcono ngabe abantu bayahlelisa ngoba ngikhuluma lawe nje khonapha kuleli izwi abantu kuthela bethu kamali yonke indawo vele lokho kuthoyo kakusika kodwa ke abantu aba engelalutho ngenxa yakhona ukuthi abantu bayacuphelana nje nxa kungatholakala lokho njenga kudala ukuba kuhengwa ngendlela zenezo kumele zithenge nxa kungaba le-assurance ukuthi kuzathengwa kuthi abantu bengahlekelani hayi kuluntu ukurekhoda ngoba nathi phela kumele sinode
kumele liphile lani ligcine imuli zenu.
Hawu awuzwake kumele kuphile kugcine imuli zethu thina engizaziyo ukuthi abangizishenzi zikakhulu bavele ileni lethu iphila ngemnyuzisho njalo kwasentwenti ngoba abanye baphila ngokutshontsha abanye baphila ngokuthi babenkomo bangamafamali abanye ngamanjini ngomanjinina abanye ngodokotela abanye ngamaloyal thina bakhetha ukungabi ngamaloya bakhetha ukungabi.
Umnumzana Albert Nyathi yimbongi elodumo ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association. Sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi iqale imidlalo yeFIFA Soccer World Cup eqhutshelwa kwele Qatar. Le midlalo isungulwa ngesonto lapho ele Qatar elizanqikilana khona lele Ecuador. Abalandeli wenguqu eZimbabwe bathi bayimelele ngamehlo abomvu limidlalo. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Nesonto akubizwa ozwayo abantu abaningi babe bethe gwaqa phambi komabona kude sebebukele umncintiswano wemidlalo wenguqu owenkezo yezizwe zomhlaba. Omunye omelele imidlalo ngamehlo abomvu ngumgcinisalo weqembu lenguqu leBlue Acid Castle BTC umnumzana Jerry Sibanda.
Ama-underdogs kulama championship contenders especially team njengeBrazil njengikhangela isquad sayo sibuyele emuva sikhangela uRomario Ronaldo bedlalisa amaklipu abophele ngabona ukuthi hayi indlela abafuna ukwenza ngayo bafuna ukuyela kuyona lani yabo CAF ngibona iqinile kakhulu kanti-ke la iGermany iqinile ezabo Modric labo ziqinile oCroatia asiwo mathima alula but bakhangelela ukuthi mhlawumbe ze-Africa zingaba weak. They are very strong teams.
Umqeqeshi olodumo olokulolonga abafana abasakhulayo kwezenguqu umnumzana Ali Baba Dube uthi uhamba leBrazil.
Ngokubona kwami ngithipha iBrazil bona zathi ye ngathatha kumbe yakithi eAfrika iSenegal.
Utsho ngani ngalezi team?
Nabalile ama-good players especially iBrazil, iSenegal nale ama-good players adlala khona le mazweni overseas. IBrazil yiyo engathatha so Argentina yayiwiniswa umaratona sesemaratona ayedlala kathesi mesikafani umaratona.
Umdlali wenguqu olodumo edlala iqembu le-Highlanders usiza abantu khoza uthi amaqembu wonke akulumncintiswana angadelelwa.
Lama-big countries vele okhangeleleyo ukuthi noma kunjani angayithatha i-World Cup but sesake sabona kusenzakala over the years ukuthi kwala ma-surprises ukuthi ngakhangelelanga like Croatia I think yafika ku-final the previous World Cup I think years 2 or 3 big. Yeah.
Iningi libuka ilizwe leQatar ngokuqoqa imidlalo khona kulilizwe elincane. Cosmas Thando Zulu ngomunye wabaqeqeshi beqembu lengezi Platinum Stars.
From all the time I've watched from the 70s World Cup, this is one of the best organized World Cup I've seen, taken from the documentaries I see on television. But I can tell you, I still think the big teams, the big countries like France, Brazil, Argentina, and Spain, I still think those big countries, Germany, once they get to the quarterfinals, I can tell you, any of those teams will win the World Cup.
Akwaziwa ukuba ele Qatar lele Ecuador azadlala njani ngesonto ntambama. Abantu bazalandela imidlalo le bezihlalele ezindlini. Kukanti abanye bazabe sezindaweni zokupheja. Ngiba nesizwe 7 igama lami ngeEzra Chisa Sibanda.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi we house disco uVusumuzi Nkomo. ohamba njalo ngegama lokuthi DJ King Boss ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi ozongiphatha kahle.
It's me, DJ King Boss. Siyabonga.
Salubonani balandeli kuzindawo zonke elikuzo. Ekhaya ngibuya eLupane esigabeni saseKana kumbe eJabiwa. Ngaqala ngegospel ngo-2012. So kulo umnyaka ngiyezwa ngifisa ukuthi ngicule i-house disco. Kwafika kimi njengephupho. Iy'ngoma zamawuzi mamela kahle zingathi ziyawela ngapha ku-house zibuye ziwele ngapha ku-disco. Yikho kwayenza ukuthi ngiwubize ngokuthi i-house disco ngoba uhlanganisa i-house le-disco.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa. Ukuthenga umculo wakho Nkomo kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mina ngokuhlala ngiseGoli eHoneyju. Abangathanda ukuthenga ingoma zami laba lesifiso sokungiqhasa ngitholakala ku 0027 62 973 7440. 0027 code leyo 62 973 7440. Ku Facebook nguVusa Nkomo, VUSAH Nkomo.
Abalandeli-ke ubatshiyela wapha amazwi?
Kakhulu ngicela uxhaso kubalandeli lokuthi lokuthengelwa ama-CD ukuze nikwazi ukuqhubekela phambili. So siyalucela kakhulu uxhaso ukuthi lisisapote kakhulu balandeli bethu, ngoba ngaphandle kwenu asilutho thina. Ukuze sibe ngabantu yini nina njengabalandeli, ukuze sikwazi lathi ukuqhubeka silenzela umculo sisiya phambili.
Suka matota, DJ King Boss, uvusumuza inkomo ehlabela-ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lingayikatshana, kanti kusasa zikhona njalo eza kusihlwa. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Nkololo kwana wamatukanduna. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.